Kuluma lintatheni izindaba eHabron olesithathu umphathintambo obona ubudlelwano bebhotswana lamanye amazwe omhlaba udokotela Lemogang Kwabe uthi uqathile othele ezimbabwe lilambe ukhetho olukhululekileyo ukwabe uthi umhlubulo wangezansi kwezwekazi leafrika kuneziqondiso omele zilandelwe uma kuqhutshwa ukhetho ngemfanelo
njengelizwe elilombutho wabantu ngabantu umbono wethu isifiso sethu yikuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo kumele lube ngoluletha impumela ukuze sithi lukhululekile
ukwabe uthi umbiko ozakhitshwa liqula lenhlanganiso ye-Southern Africa Development Community Observer Mission yiwo ozakutsho ukuba ukhetho lukhululekile kumbe hathi kodwa ugcizelele ukuthi njengeBotswana bathatha umbuso wabantu ngabantu ngokuqakatheka ngakho bakhangele okufanayo kwamanye amazwe afana leZimbabwe
ngithanda ukuqinisa ukuthi thina njengeBotswana sihambisa phambili umbutho wabantu ngabantu nokuthi ngokube lokhetho olukhululekileyo sifisa okufanayo yenzeke eZimbabwe
uthi owenzakala eZimbabwe okufana lo mumo womnotho ongamanga kahle kuyalimaza eleBotswana
abantu beZimbabwe bayachapha babuye ngapha kugcine kusiba yithi esiba lo mthwalo wokubagcina
umongameli Emmerson Mnangagwa onobudlelwano lomongameli weBotswana umnumzana Kgweetsi Masisi yena uthembisa ukuthi ukhetho lolunyaka uzabanjwa ngumpalakazi luzabe lukhululekile kodwa abamabandla aphikisayo bathi inkundla kayilingani ibandla lezanu-p f yilo elilawulayo okwenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo ocubungulayo zombusazi umnumzana F Dlelancube uthi kuqondile ukuthi amazwe afana leBotswana azame ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe
kuyinto enhle kakhulu ukuthi izwe laseBotswana nawo wonke amazwe ezwekazi le-Afrika langaphandle kwe-Afrika bancedise iZimbabwe ukuba kuphume ukhetho olukhululekileyo lolu zaveza intando yabantu ngendlela ecacileyo kuvimbele ukuqhubeka kombango ophathelene lepolitiki kulungise zono ezenotho ezithi nxazi kulesi simo zichithela abantu ngaphandle abeZimbabwe bayegcina beluhlupho kuzizalwane zalawo mazwe
uncube uqhubeke esithi kodwa kumelanga kuphele kunkulumo kuphela kumele kube lamanyathela abambekayo uma kukhona abangahambisi ukhetho ngendlela eqondileyo
yebo kambe bangakhuluma kodwa kumele bedlule ekukhulumeni bakubeke kucace kahle kuba abantu beZimbabwe kuzo zonke izizalwane zeZimbabwe kuhulumende weZimbabwe kuwo wonke amacembu ezombusazi weZimbabwe ukuthi ongalandeli intandweni ngovimbela ukhetho olukhululekile kasoza luthole usekelo eBotswana e-Afrika lakuyo yonke indawo kodwa uzajeziswa ngendlela enkulu kakhulu
ukhetho luza ngesikhathi kwaba lokukhala ukuthi ukukhwezwa kwentengo yalaba ababefuna ukuncintisa kwavalela iningi phandle ongabuyisela emuva umbuso wabantu ngabantu ngoba ukhetho selungenwa abalemali kuphela abanye njalo bakhala ngogwalo loluhlu lwabantu abazavota besithi amagama abo awakho kumbe asuswa afakwa kwezinye indawo lapho abangavoteli khona ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeseHabron kweleBotswana.